Umalabo bebethathwe ngumphathintambo wezomthetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi kanye lowentuthuko yezabelo uMnumzana Dulai Moyo bezobona okwenzakalayo kulo mthethwandaba oqala ukwakhiwa ngomnyaka ka-2004 kodwa kuze kube lalamuhla awukapheli. Ekhuluma ngemva komhlangano obungavunyelwa intatha ezindaba, uMalabo uveze ukudana okukhulu ezithi sekumele kuthathwe inyathelo elizadala ukuthi lesi sakhiwo siphele. UMalabo uthuke wavakatshela kulesi sakhiwo kabili nakenye ngemva kokuba inkampani ye-Mutual Construction eyiyo eqhathiweyo ukuyenza lo msebenzi iphiwe imali yokwakha kodwa uyamangala ukuthi akulo sekuthe kwenziwa.
This then became a cause of grave concern to the Judicial Service Commission, particularly in view of the magnitude of the building and also in view of its significance as a means of providing access to justice to the people. Therefore, it is important that a decision be made as to the way forward.
Lokho kwasikhathaza kakhulu thina ababona ngomthetho, ikakhulu nxa sikhangelele lesi sakhiwo esingaka njalo lokuthi siqakatheke kangakanani ekwethulweni komthetho. Kungakho kuqakathekile ukuthi sithathe inyathelo sisiya phambili.
Unobhala jikelelo wenhlanganiso yezakhamizi eGwanda uMnumzana Bekezela Matumafuzwayo uthi ziningi inhlelo uhulumende engakazigcibi kulesi sabelo.
Ukuthi sinama-projects amileyo anjengeGwanda Polytech, iJoshua Mkabo elo yaqasa ukwakhiwa ngu-old site ngo-83, namuhle i-new site lokho engukulimbile ama-crane akwenziwa lutho. Ikhotena leyana sizifuna ukuqaliswa kutsha akwenziwa lutho. Ibridge likaMthabezi kalenziwa lutho. Singabala ama-project e-government wonke eGwanda amileyo maningi kakhulu.
UMnumzana Thandeko Zintimkandla wayengumeya wedolobho leGwanda uthi bekungadingakali ukuthi uMalabo lequla lakhe basuke khonale esigodlweni bezobona isakhiwo esingakapheli.
Okuhlelakalayo ngabantu abazokwakha, sifuna ukubona abantu bebuya bezokwakha, hathi bezobuka nje engathi ngama-tourism. Indaba ye-tourism kuhulumende kayiphele, kakwenziwe izinto kungabe kukhulunywa ngazo. Abantu bezobuka nje engathi ngabantu ababukela impophoma zasepholosi kumbe amaningi waseZimbabwe. Kangiboni ukuthi kuza kwabo kuyanceda ngani. Kuyanceda ngokudla imadlana naleyo khona. Leyo mali ngabe kude ngizamende London isakhiwo saphela. Sikhathele ngabantu abakhuluma ngomlomo bengenzi lutho.
UMnumzana Stanley Madamombe, umqondisi we-Mutual Construction laye obesemhlanganweni waseGwanda namhlanje, akathandanga ukukhuluma le ntathelo zindaba esithi isivumelwano asibhalelana lorhulumente asivumeli. UMalabo ucine esithi bazahlala phansi loyakhayo baphume lesinqumo kusasa ukuze umsebenzi uqhubeke. UZiyambi laye uveze ukukhathazeka esithi kuyamangalisa ukwenzakala eGwanda ngoba kwabanye amadolobha afana leChinoyi umsebenzi ofanayo uyaqhubeka kuhle. Lo mthethwandaba ukhangelelwe ukunceda kakhulu ekugcinisweni kwamacala ngokuphangisa lapho uthe waphela. Ngimele umsakazo ye-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ng-Albert Ncube.